Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 24 kuNhlangula 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kodwa nxa kungalakuhlaliseka ukuqondisileyo kundaba zombangaze, kungaba yize nje ukuthi itripartite iqede udubo lolu.
Izisebenzi zikahulumende zizaqala ukukhalala umsebenzi namuhla zikhonona ngeholo eliphansi, njalo zisithi kumele zihlawulwe ngedola leMelika.
Ilizwe lime ngezinyawo, ama-programs wona lawo wonke kakusasebenzi ngenxa yomnotho, ngenxa yendlela igovernment ekhona erana ngayo izinto.
Umongameli Mnangagwa uzavula umhlangano ophathelane lezenze eVictoria Falls namuhla. UZulu walindawo ekhala ngokuthi akulanzuzo ayitholayo kunhlelo zokwethekelelwa kwayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezinye izisebenzi zikahulumende zithi zizaqala ukukhalala umsebenzi namuhla zikhonona ngeholo eliphansi, njalo ziququzela ukuthi zihlawulwe ngedola leMelika. Izisebenzi lezi zigoqela ezempilakahle, ababalisi kanye lezezinye ingatsha ezitshiyeneyo. Izisebenzi zamanye amabhanga lazo zithi kazisenelisi ukuqhubeka zisiya emsebenzini. Ukukhalala umsebenzi lokhu kuza ngesikhathi uhulumende eqoqa ukuhlangana lenkokheli emela izisebenzi kuliviki bekhulumisana ngeholo phansi komthunzi we-Tripartite Negotiating Forum. Kuza njalo ngesikhathi uhulumende esanda cothozwa iMelika lenhlanganiso ye-International Labour Organization phezu kokuhlukuluza abakhokheli benhlanganiso zezisebenzi. Sikhuluma nje abanye babakhokheli be-ZCTU abathi uMnumzana Japhet Moyo loMnumzana Peter Mutasa bazamiswa emthethwandaba namuhla besetheswa icala lokuqoqa uMvukela. Umkhokeli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Atus uMnumzana Obed Masaraure laye uzamiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lokwephula imigoqo ayifakelwa inkundla kwelinye njalo icala. Sixoxele unobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Japhet Moyo waqala ngokuchasisa ngomhlangano wabo lohulumende kuliviki.
Sesilobeleke uhulumende simcebisa ukuthi sizimisele ukunceda, singahlala phansi yini? Usevumile uhulumende ngemva kokuba ke sokulomthetho ke owe-TNF, usevumile uhulumende. Sizaqala nje ukusetha i-agenda ukuthi sikhuluma ngani. Mhlaka 24 uhulumende watsho ukuthi nxa siyabe sivumelene ke ukuthi zintobani esizifaka ke edale, idale elikhulu ke ukuthiwa i-tripartite main TNF liyahlangana mhlaka 26. Sikhangela ukuthi akusoze kube lula ke, kodwa sibone ngathi akona nxa abantu behlala phansi bebonisana bephikisana kodwa behlezi phansi, singathola ke i-resolution kumbe singa-resolva ke udubo. Yikho lapho esiza kutsho khona thina-ke phela njengezisebenzi ukuthi i-production kuma-industry singayikhweza ngayiphi indlela. Lakho ukuhlalisana phakathi kwelizwe, uhulumende ngenzani ukuthi kube lokuthula, akungabi lokuxokozela laba bangaphandle kwamazwe labe bebone nje iZimbabwe ilizwe elihle elinye abangaya khona bayevula amakampani abantu betheke bathakazelele imali yabo phela izinto esizikhangelele zonke lezo ukuthi nxa sesiphiwe ithuba lokuhlala phansi sizazikwanisa ukuzikhuluma siziqede
Lihlala nje phansi lo hulumende kuliviki kuyini elizame luleka ngakho kudaba lokulungisisa umnotho
siyaphinda futhi sisho sithi ukuze siqedeke inkinga ikuthi kube lokuhlaliseka phakathi kwelizwe loba singahlala phansi ku-tripartite negotiating forum loba singahlanganisa amakhanda singahlanganisa inkulumo ama-businesses abaqhatshi lezisebenzi kodwa nxa kungala kuhlaliseka okuqondisileyo kundaba zombangazwe kungaba yize nje kungaba yize nje ukuthi i-tripartite iqede udubo lolu so sikhangelane lezinto engani ezithize eziningi kodwa ekuqala ikuhlala phansi sibone ngani thiwa khona yikho lapha esinganikana phela imizamo amacebo ukuthi kungenziwa njani
umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele we-ZCTU
Zimbabwe The Voice of America
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uzavula umhlangano we-Africa Wildlife Economy Summit eVictoria Falls. Umhlangano lo uzangenwa iziphathamandla zamazwe atshiyeneyo njalo uqoqwe lugatsha lwe-United Nations Environment Program ngenjongo yokuphana amacebo okuthuthukisa umnotho ngemali etholakala kunhlelo zemvelo. Umnotho weVictoria Falls uphehlwa zinhlelo lezi ngoba kulabantu abaningi abethekelela lindawo ukuyabona inyamazana zendlele mpophoma zamanzi. Kodwa ukansila weVictoria Falls kuward 6 umnumzana Ephias Mambume uthi okudanisayo ukuthi akulalutho uzulu wefolosi alutholayo.
Ningathi kuqakathekile ekuthini amahotela namalodges azathola ama-clients, ama-guests ngesikhathi se-conference leyo. Kodwa nxa sikhangela injongo yomhlangano lowo, thina njengabahlali be-Victoria Falls kumbe ngithi i-Makerelland North yonke jikelele, asitholi nzuzo, asibenefiti lutho ku-wildlife yethu. Sizwa nje kuphela ukuthi babuye ukuzobuthana becoce but akulanto ephumayo phakathi kwengxoxo zonezo.
Uthi kalitholi lutho kwezemvelo kansila kodwa zazikhona inhlelo ezifana labo campfire ezazixhumanisa izakhamizi lemvelo izakhamizi zikhona ukuphila ngenzuzo eziyitholayo kwezemvelo.
Ucho kahle nga usithi zazi khona inhlelo ezinjalo kodwa okwakathesi njobu ubona Nkomo ilizwe lime ngezinyawo ama-programs ona lawo wonke kakusasebenzi ngenxa yomnotho ngenxa yendlela i-government ekhona irana ngayo izinto sizwa nje kuphela ukuthi kule ndlovu ezigadisa indizamshina zisiye Dubai kumbe zisiye China zithengiwe kodwa inzuzo thina asiyitholi yikho ngisitsho njalo.
Alubana uhulumende ethe walibiza njengezakhamizi zeVictoria Falls wabuza ukuthi lifuna ukuthola inzuzo ngandlela bani kwezemvelo kuyini elingamtshela khona?
Ngiza kuphendula kumbe mphendule uhulumende ngisithi aqaleni ngokukhangela esilakho eduze khonapha eVictoria Falls. Inzuzo kumbe konke okuphuma ebantwini abangena phakathi eriver emafalls asitholi lutho singakakhangela inyamazana. So thina sithi kuhulumende lathi sicela i-percentage yethu from ama resources atholakala endaweni yethu. Yisicelo kuphela silaso kulokuthi bathola abakutholayo bekuyise Harare kumbe bekuyise ngapi, thina singatholi lutho. Sinje sizilungisela imigwaqo yethu, igovernment ayisisizi ngalutho, but nxa sebefuna ukwenza imihlangano yabo emikhulu sebesiza ngapha ngoba thina sisebenza gadalala ukuze idolobho lethu libe lidolobho elihlaleka ngcono.
Khuluma nje emhlanganweni lo namuhla umongameli Emmerson Mnangagwa, kuyini ofuna ukukuzwa kuye?
Ngom uMnangagwa sesimuze for a long time, kusukela engu-enforcer kaMgabe. Akulanto entsha, akulanto ebambekayo, akulanto enzakalayo ephuma emlonyeni kaMnangagwa. Yebo ye engakhuluma ngenxa yokuthi ulama visitors avela kwamanye amazwe, but thina banikazi bakhe siyamazi ukuthi akulanto ephuma emlonyeni wakhe egcwalisekayo.
Umnumzana Efias Mambume ngukansila ka Ward 6 eVictoria Falls sixoxela ekhona le efolosi. Sekhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi abongikazi kabaseyi kukhalala umsebenzi namuhla ngoba uhulumende esethembise ukubengezelela iholo. Iphephandaba leHerald lona libika ngezigebengu elithi zafunyanwa zilamacala zinkantolo kodwa ezilokhe zisemphakathini ngenxa yenkohlakalo etholakala kugatsha lwezemithetho. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani basakazi bontungamini lapho Blessing labo sithandekile, bakithi siyalibonga kakhulu ngomsebenzi elisenzela wona, siyalibonga kakhulu, shiwa kakhulu kakhulu engadinga. Bakithi lapha siyafa ezitolo lapha sithwele nzima njengomuntu osebenzayo, hayi angikwazi ukuthi except uholy dollar ngumbirandi uholy bond, hayi futhi ngiyakutshela siyafa fafa. Le makhaya abathengisa kumbe inkomo kumbe imbuzi kumbe inkukhu ngebhondi abayafa, akulanto right. Angikwazi ukuthi labo kuthiwa ngama-advice bona kathi abehluleka njani ukuthi bekhulume. Kuqala kusangumgaba I think kwakungcono ngabe sebe-edilo zero, bafaka abanye ozero ngoba into eyenzakalayo i-EK kudala yacina ukukhwela eyabantu, but izinto zikhwela every day shwaya, sithwele nzima. Kakho umuntu okwaziyo ukuthi imali yakhe ukuthi angathi ngizathenga lokhu ekupheleni kwenyanga. Kakho xa imali beyibala ngendlela esibalwa ngayo, hhayi siyadubeka sibili sonke, angikwazi ukuthi ngahlanganisa njani amakhanda. Hhayi ngiyabonga umageza.
Sakazi beStudio 7 salibonani linjani? Yemi uMakepesi eMachakata eGogwe pansika Sobhumaza. Ngithi mina izano isisihlukuluzile kakhulu, ikakhulu uPresident Mnangagwa alubana angavuma ubana khulumisane loNelson Chamisa ukuze into zisilungile, ngoba hayi sokubuhlungu empilweni, abantu bonke abasakwazi ukuphila khona sokubakhathazile. Alubana engavuma akhulumisane lali ndoda ngoba hayi sokubuhlungu. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi. Ha, kade sifusa igebenge impela. Awunzima, ayikunzima, kunzima, kunzima, kunzima. Igebenge zodwa kusukusela kuleso sasha iWP sabuya sazobusizwe. Lokubuseni kwalo izwe siyahlukumeza, siphethe bonke ubutsotsi, igumaguma ngempela leyo.
Ngoba bantu bakithi vuka njalo ke akunazavukile bantu bakithi eh hayi sathanda ukukala khala sikalile ngezwe bantu bakithi hayi Zimbabwe kunzima bantu bakithi iqiniso bantu bakithi hayi Zimbabwe iway forward ayincane kakhulu Zimbabwe ngeke ilunge bantu bakithi nalabo bantu bezanpf lawa abangajelekiyo abangabonzekiyo bantu bakithi hayi Zimbabwe iphika kwayo kukhathana kakhulu ngani ngoba iZimbabwe abantu laba batshontsha kakhulu la abantu laba nendlela abatshontsha ngakhona iZimbabwe ngeke yafane yaba ne-way forward ezimalini laphana abazama ukuthi badinge umuntu honest iZimbabwe ishota ngumongameli ishota ngupresident iZimbabwe ayina president ngoba lo mnanga kwavela kwakuqala ngeke sithi ngupresident isela umbulali uyambiza njani ngupresident aso president uzimbali ubalwa la abakhona abamfakayo kodwa ikhandle vele ayeka ngeke ithi president ucabanga nje mawuzela abantu abethu lapha abazokhula phezu koduka umntwana engula amehlo vele indlala impulala ezizifika estejini zethu ah mara nabantu bezanpf baneshono baneshono nabo bantu labo noba bengamameli izikhalazo zabantu kodwa kube ngawo utanga unkulunkulu yabahawukela mpela hayi bantu bakithi baneshono labo bantu labo yazi kuzwisa ubuhlungu mawuzele mpela ukuthi umntanami into le engiyibonayo mina la nguye ozoyibona uzokhulela khona uzozibuza ubona ukuthi abazalanga yini bona abazalanga yini bona hayi wayefowad incane kakhulu bantu bakithi loba nje sisabantu sisanethemba umnangagwa neva walivusilizwe bantu bakithi abantu nje basezohluphekani thina thini kodwa okunye kusuka kuphuzisa ubuhlungu kakhulu bantu bakithi ngoba ma uthi uyabheka nje isimo sakhona yizo esizophoqa abantu ukuthi becinile besidela hayi lonyaka engizaleni bakithi ene kuzima kuzima mpela kakhulu kodwa hayi uyabungena choice ilizwe libuswa zinyoni ilizwe lika president bakithi awu president yeZimbabwe akekho president akakabi khona laphana mlanga ezoba khona abantu bazoba free ngeke uthi free eZimbabwe akula ufree bekuthi abantu babulawa kanjani abantu balandwe kusuka ezindlini abantu bayabulawa abanye ngababotshwayo akula free lapha eZimbabwe no uhulumeni lokuphethe abantu asuhulumeni uhulumeni wamasosha oyempi namanje impi vele sezovuka lapha impi sezovuka mpela mpela ngoba abantu vele kahle kahle kumele beyenze iqembu elilodwa eliza kukhupha le party total and ingaphuma iZanu-PF ngeke iphinde ingene futhi embusweni into kumele bebeyazi bengaphuma baphumile ngeke baphinde bangene embusweni akuyilapho ukuthi bazophinda babuyele into kumele bebeyazi bengaphuma baphumile manje sisikhathele yiyo bantu bakithi sifile egangeni shonile egangeni hayi kubuhlungu bantu bakithi mani yazi sithole nzima loba lisizwa sikhuluma segoli kanje sithole nzima bantu bakithi hayi sikhuluma nhliziyo ezibuhlungu bakithi libe nemini enhle bantu benkosi ngidanda nonke
labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende uya kwele Ethiopia ithi kufe abantu abathile abagoqela umkhokeli wamabutho kusehlakalo sokuzama ukuhluthuna intambo zombuso wesabelo kulelo lizwe izolo. Abahlamuki abalwisana lohulumende wele Syria babikwa sebehlasele amasosha akulelo lizwe ngamandla okuyinto ebingakhangelelwanga. Impilo iqale ngomnyaka ka-2011. Ukufuthelana phakathi kwele Iran lele Melika kuyaqhubeka kulandela ukuwiswa kwendiza eMelika ecupha imfihlo i-drone libutho lase-Iran ngeviki edlule. Lanxa umongameli weMelika umnumzana Donald Trump engaphindiselanga iningi lithi ukufuthelana lokhu kulakho ukubangela impi phakathi kwamazwe omabili. I-Iran ithi yawisa lindiza ngoba yayiphapha iphakathi kwemingcele yayo ngaphandle kwemvumo. IMelika iyakulandula lokhu. Ingcweti kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sifanda oyisikhulumeli njalo somkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi kungaba ingozi ukuqhamuka kwempi phakathi kweMelika le-Iran.
Ngibona ngani nxa kuzaba lokulwisana okufana nalokhu okufana lokuthi phakathi kwe-America le-Iran, i-Iran lize linabantu abaningi kakhulu elikhulu kakhulu kwedlula i-Iraq kumbe i-Syria, ngibona ngani kungaba umsebenzi onzima kakhulu njalo siyabe singakwazi ukuthi amazwe afana le-Russia le-China azagcinaye kuliphi icele. Ngibona ngani kuyinto ethusayo, ngakho ukudedela emuva kukapresident Trump ngibona kuyinto ebukekayo njalo etshengisa ukuthi ukulandelela ukuthi bekungadingakala ukuthi kulwisana ngaleyo ndlela kumbe kuthi ngokuqaliswa impi yomhlaba wonke yesithathu. Siyazi phela ukuthi bekuvele kubangwa ukuthi kuwiswe i-drone engenalamuntu kungenalamuntu ophelelwe impilo. Ngaleyo hlobo bekufanele kucatshangwe kahle sibili ukuthi kathi kwenzelwani.
Uthi ukufuthelana lokhu kungaphehla i-World War III.
Bekungenza njalo sibi nxa kuyikuthi kungasetshenziswanga kuhle njalo kungaqala wakhangelwa ukuthi amazwe afana le-China le-Russia akagcina emele kuliphi icele kuleyona. Ngoba phela ilizwe elinye nge-Iran ayisilo lizwe elincane kakhulu elokuthi lingapho ngokuthiwa i-America ingadlula khona ebusuku isithi hayi sesiphumelele. Ingaba yimpi enkulu kakhulu kwedlule Iran kumbe e-Afghanistan. Siyazi ukuthi zelo ze-Iraq le-Afghanistan azange zibe yimpi ezincane, nangokuthi amazwe lawa emancane kakhulu. I-Iraq labantu abangafiki 10 million, i-Afghanistan layo labantu abalutshwane, i-Iran ilamabutho ile butho elikhulu kakhulu, njalo izikhali zayo zingane ziphakeme kancanezanyana
lanxa ingakafiki nje kuzinga le-nuclear njengeMelika.
Ingabe ingakafiki kuleli zinga okuhluphayo ukuthi labangane abakulelo abafana labo Russia abalobudlelwano obumqoka le-Iran le-China asikwazi ukuthi kacenge ngaphi. Okufanele sibe kwazi ukuthi ilizwe elingaphezulu kumbe elikhokhelayo eliphambi kwamanye efana ne-America lando ukuthi nxa kungaba nempi enkulu kakhulu ligcine lizibona selilolodwa amazwe amaningi eseqale kwelinye icele, ngoba amazwe afana le-Russia le-China abefuna ukuthi ngemva kwaleyo babe yibo aba bebesebe phezulu i-America ihli busebe phansi ihulwa lokho.
Alubana kuthe kwaba lokulwisana phakathi kwayo i-Melika le-Iran badabulana mpela ngezikhali, kungaphazamisa njani ukuhlaliseka emhlabeni jikelele? Sibona ukuthi ele-Iran lilizwe elithengisela amazwe achiyeneyo amafutha epetulo le-diesel.
Ayisikho kodwa nje lokhu ukuthi lithengisela umhlaba wonke amafutha awe-diesel. Siyazi ukuthi singathi iqembe lifana le-1/3 le-oil le-petrol le-diesel lidlula laselwandle lwase-Iran. Ngakho nxa ukuthi kungaba lokulwisana kungenza ukuthi kuphazamiseke kakhulu ukuthengiswa kwe-petrol kumazwe amaningi omhlaba wonke jikelele. Amazwe angasala kulokho ngamazwe lawa athola i-petrol ihamba inland ingadluli laselwandle. Esiwandi kula amazwe awe-Middle East ibe siqhubeka siya ngapha fana nabo-Russia njalo nabo-Britain ngapha ngaphezulu. Kodwa amazwe amaningi angathola nzima kakhulu nxa kuyikuthi kusuke kwenzakala lokho. Into engakhangelelanga ukuthi yenzekala manje ngendlela yokuthi umhlaba wonke jikelele usanda ukulwisana lokungami kahle kwezomnotho owaqalisa ngo-2008. Bekungaba yicwayise kokuhle ukuthi ke kumiwe ukuthwalelana izikhali.
UDokotela Nkululeko Sifanda ohlaziya ezombusazwe njalo uyisikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa namuhla. Iqembu le-South Africa lizanqikilana lele-Ivory Coast, ele-Angola lizabhuqana lele-Tunisia, kuthi ele-Mauritania lona lizadibana lele-Mali. ele-Zimbabwe lizanqikilana lele-Uganda ngolwesithathu. Livuka njani sikhangele ama comments imbiko elilobayo lapha ebulenjini ku Facebook. Lawrence Tabonzo uthi wena silizwe leZimbabwe asilamongameli, into ebekiweyo enjengomongameli kuzokubala khoni. Untsebe Ntsebeliyazi uthi wena Morning VOA team all over, deliver to us fresh news, we are ready. Iko esikwenzayo Ntsebe. Clemens Mzola Dube uthi wena morning, kuzoba lobanike laphana. Juma Prince uthi wena kusho ukuthi akulungi ke makunjalo, kanti umongameli omusha wenzeni or wenzani ngoba asifoni tshintsho thina. Hello lwethu lezindaba zekuseni ngengoma emnandi ethi yona Drums of Matopoza. Siziqhibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. Izisebenzi zikahulumende zizaqala ukukhala lomsebenzi namuhla, zikhonona ngeholo eliphansi njalo zisithi kumele zihlawulwe ngedola leMelika. Umongameli Mnangagwa ozavula umhlangano ophathelane lezendle Victoria Falls namuhla, uZulu walindawo ekhala ngokuthi akula nzuzo ayitholayo kunhlelo zokwethekelelwa kwayo. Likhumbule zikhona eza kusihlwa ngwa Fast 7. Kwaneleke okwalamhlanje okwalesi sikhathi ekuseni nje. Lami asibeni sonke kwezekuseni kusasa. Half past six. Lichone kuhle mthwakazi olivalelisayo, Muntunga Milinkomo.